Siyabonga imhlangano lo kwakusiya khulunyiswana ngehlupheko esihlangana lazo njengabantu bemathekeleleni kakhulu sikhangelane lodaba lolu olukhulunywa ngalo kulezi nsuku lwe-reconciliation lapho amalunga ethu ahamba khona ebambene lenhlanganiso ezinjengabobhethi lezulu besiyatshela abantu be-NPRC ukuthi bafisa ukuthi kusetshenzwe njani. Enye indaba emqoka esayethulayo kwabe-NPRC simele ngababesimele yikuthi sifisa ukuthi idaba lwegugurawundi lufakwe lube lodwa lungahlanganiswa lendaba zonke ezilokwenza lokugoqelwa lokwenziwa yileyi commission. Sinanzelela ukuthi idaba lwegugurawundi luzimele lodwa njalo isesensitive issue okumele ukuthi lubanjwe ngendlela ehlukene lalezi zindaba. Kakhulu sinanzelela ukuthi okuningi okwenzakala eZimbabwe kwenzakale from 2000 kuya ngapha njalo futhi ama-disturbances angkhona ahlukene lento ye-genocide ka-1982 to 1987. Ngokunjalo sifile ukuthi lolu daba alungeke lwabanjwa ngendlela efana nayo, kumele lubanjwe ngendlela ehlukeneyo.
Ngokubona kwenu libona ungani nxa ingayenza imihlangano le ingaqala njalo lizangena emhlanganweni le kungela kuphazanyiswa?
Okumqoka abantu okumele babekwazi ukuthi vele sasingayiphazamisa kodwa sasifisa babekwazi ukuthi indaba yemathebeleleni iyahlupha, indaba yegugurawundi iyahlupha. Asidingi ukuthi size siyiphathelwe ngabantu esicabanga ukuthi bangama-beneficiaries of that time, abanye abayithi moment of madness, kodwa kudinga abantu abayi-independent. Sakutsho lokho ukuthi asilahlupho ingabanjwa ngabantu aba-non-partisan abagoqela abantu abanjengabo-CCJP lezinye inhlanganiso mhlawumbe ezingathathi hlangothi kwezombangazo, ngoba sinanzelela ukuthi laba abantu ababekhona bafakwe libandla engathi ngele ZANU-PF esicabanga ukuthi yibo mhlawumbe abanye abangama-perpetrators of i-genocide emathebeleni, esithi nasiwukhangele thina sithi bangeke babulala abantu babuye futhi bafake abantu babo bese besithi yibo abazolungisa lolu daba. Sinanzelela ukuthi ngaleyo ndlela kuyalo kungalungiswa ngalutho. Kanti njalo okunye esithanda ukuthi babekwazi ukuthi i-genocide yona vele kayiphelanga, isaqhubekela phambili, ngoba namanje sesibhekane lesikuthi thina yi-economic genocide whereby abantu bakithi bathathelwa amathuba emsebenzi nsuku zonke. Ungathola ukuthi indlela naleyo ukuthi abantu bakithi bengasaqhashwa kwabangelwa kakhulu yi-gugurawundi ka-1982 to 1987. Ngokunjalo sithi nxa ingabanjwanga ngendlela eqondileyo yokuthi nabanikazi bezinye inhlangano ezizimele zodwa siziphathele, kufana lokuthi indaba leyo yake ingalungiswa ngalutho, ngoba imathikelendi yonke le migensi phakathi kodubo lokuthathelwa imisebenzi ngabantu abavela kwezinye indawo ngenxa yokubhenefitha ngendaba yombhuqazo.